Lingali chana njani mthwakazi omuhle zimpaka omuhle siyadibana njalo kuhlelo lwabatsha igama nguMike Wobe. Namhla kuhlelo sixoxa ngabatsha ngokuqakatheka kosuku lwe-International Day of the Girl Child. Kuhlelo silomsakazi nguye osethulela uhlelo lwe-Pink and Purple olukhangela indaba zokuthuthukiswa kwabesifazana elizweni. Namhla kuhlelo silothembi Fidar. Thembi, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho mayelana ngokuqakatheka kosuku lwe-International Day of the Girl Child.
I-International Day of the Girl Child lilanga eliqakathekileyo kakhulu, lilanga that is recognized emhlabeni wonke jikelele ukuthi sibone ukuqakatheka komntwana wenkazana, sibekwazi njalo ukuthi umntwana wenkazana akusingumntwana nje okuthiwa kumele ekhule esebenza emakhishini, eklini endlini, mngane watsha njalo njalo, mningi imisebenzi umntwana onkazana angayenza eyezandla ngokuthanda kwakhe.
Inhlanganiso ye-United Nations iyasho ukuthi usuku lolu lujonge ukukhuthaza uzulu emhlabeni wonke jikelele ukuthi anikeze amantombazana amathuba okuzithuthukisa alinganayo labesilisa. Sikhangele umsebenzi owenzayo, ubona ngani bakhona na abesifazana abaningi abakumsebenzi wokuba ngumsakazi, njalo liyathola na amathuba okuzithuthukisa?
Elizweni bakhona abesifazana benza umsebenzi ofana lalowo engiwenzayo ukuba ngumsakazi, kodwa akulula ngoba lani ngangena nzima. If I can say, most of the shows esiwabonayo ziyabe zenzwa ngabantu abangamadoda, njalo amanye amathuba asiwatholi ngoba kuyabe kulama-conditions sometimes ukuze uthole lelo thuba compared to umuntu wesilisa.
Nxa sesikhangela uhlelo lwe-Pink and Purple, ubona ngani uhlelo lolu luyasiza na ekuthuthukisweni kwabesifazane elizweni?
Luyasiza kakhulu ngoba abesifazane bayathola i-platform leyo ukuthi benelise ukuxoxisana labanye abesifazane, labanye abantu jikelele emhlabeni, ngoba baningi abantu ababona umabona kuthi television noma abayabe bebukela online ku-YouTube. So kuyabasiza ukuthi bethole i-exposure and sixoxisana labantu abafundileyo abafika emazingeni amakhulu. So khonokho lapho kuyabanika amathuba ukuthi bekwanisa uku-showcase ama-talents abo.
Gciba ingxoxo yethu Thembi ngokuphothela amazwi akho okugcina enkuthazo kubontanga ikakhulukazi abesifazane.
Amazamo okugcina ukukhuthaza abontanga ikakhulu abesifazane ukuthi asithatheni indawo yethu singasali. It's not easy, kodwa isibindi silaso sonke. Kwesinye isikhathi ukuthatha isinqumo ukuthi wena uzitshele ukuthi into engifuna ukuyenza angisoze ngiphumule until amaphupha amefezeka, and amaphupha ayafezeka as long as usebenza nzima. Akulanto that is given to umuntu on a silver platter, akulanto ebuya nje yayisebenzela. Nxa noma kuyukuthi ufuna ukuba ngu-sportswoman, uyavuka ekuseni uqala ukugijima. Nxa ufuna ukufunda ube ngudokotela, vuka ubale. Noma kungazokuthatha isikhathi esinganani, kuzafezeka kuphela ngelinye ilanga.
Silukanti abasithanda ukubonga uThembi Fidar ngokungena kuhlelo. Silokuqiba lapha uhlelo lwabatsha, sohlangana ngolwesibili izilukandaba uhlelo lwabatsha olwe-Z-Connection, lapho sesiqhubekela phambili sixoxa labatsha ngalokho abahlangana lakho elizweni. Sengishaya phansi ivo lezalulisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Wobe. Thwakazi omuhle, zimpapa omuhle, bye bye.